sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 22 kuzibandlela 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Ibandla lezanu-PF lithi liqhobe kuhle ukhetho lwama-primary elections elizweni lonke lapho okumele kube lama-by elections.
So izanu-PF lithi isitshengise yona ukuthi endaweni zayo lapho yona ibi lama-MP lama-councillor khona akuzange kube lokuxotshana esikubonileyo ku-opposition. Yikho nje abantu bayakunanzelela njalo, uzulu uyakunanzelela khonokho. So hayi, silethemba lokuthi thina sizawina leli election as it comes.
Siphinde saxoxa lamanye amabandla ezombusazwe ngalolu daba.
Silungiselele njengebandla ukuthi khona sihambe. Siye baphinda njalo lokhuyana esabayenza ngo-2018 kwakungani kuya kuba ngomntwana kulokhu esiyakwenza khathesi. Khathesi sesifikile isikhathi salokhuyana ukuthi nxa wadla into yomnikazi sokufuze uyihlanze.
Siza kuzwa impumela yemidlalo phakathi kweqembu lewangelele iNdlovu iyanyathela kwimidlalo ye-Division 1. Kanye neminye imidlalo.
Thina singahamba sizitshela ukuthi ngoba sidla indlovu yanyathela sokulandelana ukuthi le Ajax sizaza kanjalo, siyabe siziqila. Thina sisemsebenzini oqotho, sisibuyela la siyehlala phansi sikhohlwe kwanamuhla, sisebenze kahle izikhona kuqalisa lo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ibandla leZANU-PF lithi liqhube kuhle ukhetho lwama-primary elections elizweni lonke lapho kumele kube lama-by elections, njalo lilungiselela ukuthi amabizo alabo abazancintisa alotshwe edale le-nomination court mhlaka 26 ngeviki ezayo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo kanye lamalungiselelo aqhutshwa ngamanye amabandla aphikisayo azancintisa kulolu khetho.
Embikweni engakavezwa ngokusemthethweni libandla leZANU-PF, uNkosikazi Betty Kaseke ubikwa inqobe egwadzana ukuthi kukhansili kuward 34 uNkosikazi Ellen Mutuma laye wanqoba. Umnumzana Nigel Kaseke unqobe kuward 35 eMfakhose. Umnumzana Taurai Marembo waphumelela kukhetho lokudinga ozamela uMfakhose edale lephalamende. UNkosikazi Joyce Magweba unqobe kukhetho lweHarare Central. Ibandla leZANU-PF lithi lizanqoba kulolu khetho ngoba lisebenze gadalala kumnyaka eminingi edluleyo selokhu kwaqhutshwa ukhetho. Lokhu kuchaswa ngumnumzana Munashe Mdutsa omela abatsha kubandla leli ngobulawayo.
ZANU-PF libandla labantu ama-by elections abuya kathesi ungananzelela kakhulu abangelwe ingxaba ngxoza lokulwa lokuxabana okwenzakala emabandleni aphikisayo. So iZANU-PF lithi isitshengise yona ukuthi endaweni zayo lapho yona ibi lama-MP lama-councillor khona akuzange kube lokuxotshana esikubonileyo ku-opposition. Yikho nje abantu bayakunanzelela njalo, uzulu uyakunanzelela khonokho. So hayi, silethemba lokuthi thina sizawina leli election as it comes, ngoba siyakwazi ukuthi abantu sebebonile imisebenzi yenjengohulumende kwa-comrade Emerson Mnangagwa, imigwaqo yalungiswa.
Isikhulumeli se-MDCT ekhokhelelwa ngumnumzana Douglas Monzora, umnumzana Witness Dube uthi bayathokoza ngokubekwa kwelanga lokhetho okugcizelelwe ngowayemela iBinga North edayele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Lokhu okwenziweyo kakusethusi ngoba thina vele salungiselela ukuthi sihambe njalo ebantwini ngaphakathina kwesikhathi esasivele siqanjiwe emthethweni. So ke silungiselele njengebandla ukuthi khona sihambe. Siye baphinda njalo lokhuyana esabayenza ngo-2018 kwakungani kuya kuba ngomntwana kulokhu esiyakwenza khathesi. Isizathu ukuthi khathesi sesifikile isikhathi salokhuyana ukuthi nxa wadla into yomnikazi sokufuze uyihlanze, sokufuze uyikhiphe ngoba umnikazi into yakhe oseyifuna abantu bebelokhu bemelele kusukusela ama recall.
Umongameli wabeka ilanga likamhla ka 26 Mbimbitho njengelanga lokhetho. Embikweni okwazisa ngelanga lokhetho, umongameli wazisa njalo wabeka ilanga likamhla ka 26 Zibandlela ukuba ngelokubhalisa kwabafuna ukuncintisa kulelo khetho edale le nomination court. Ukhetho lolu kwakufanele luqhutshwe ngomnyaka ka 2020 kodwa ladluliselwa phambili uhulumende esithi usaphatheke ngomsebenzi wokulwisana lobhubhane le COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Abalimi abahlaliswa kuChina Plazini yaseGwanda bathi babhekane lengxaki ezitshiyeneyo ezidala ukuthi bengalimi ngokugcweleyo. Lokhu kuvezwe emhlanganweni wabalimi bedubane eThornwood East belomphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka ngolwesine obevakatshele kulindawo ukuzohlolisisa isimo emasimini. UAlbert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Omunye umlimi umnumzana Steven Nyathi uthi lanqabe lesifiso sokusebenza ngokugcweleyo akusavumi ngoba sebekhulile, kungakho kuyadingeka ukuthi basizwe ngamathalakitha ngesikhathi sokulima.
Uhlelo lwe-government abalwenzayo ukuthi silime ngokugebha lolo luhle kakhulu, lwenza ukuthi sithole ukudla, siyavuma. Kodwa kabasincedise lapho, basincedise, basinike at least njengathi iThornwood East yona le inje nje bayabona lapho ukuthi ugovernment yabona, basinike i-tractor lokulima. And then bangasinika i-tractor lokulima, siyalima kutholakale okuningi ukudlula la. Then siyaba sesikhavile ukuthi i-government ingawaste imali sifida.
Lokho kugcizelelwe ngumnumzana Jordan Gugubele othe bafisa ukuthi amabhange abolekise imali ukuze baqhube inhlelo zokulima.
Basiboleke izimali sikwanise ukuthi silime ngoba silezifiso sibili zokulima. But ezinye izinto zisibulalayo ukuthi siyakwathiwa khona, hhayi kulezi mali ezimele zinikwa abalimi asiboni lutho. Siyacela kakhulu bantu bakithi.
Abalimi baveze njalo ukukhathazeka okukhulu ngendlela isiphala selizwe se-Grain Marketing Board esiphuza ngayo ukubabhadala nxa sebehambise izilimo zabo. Ngalokhu umnumzana Sibonkosi Mlawuzi uthi kuyadingeka ukuthi imali abayibhadalwayo ilinganiswe ledola leMelika.
Cela ukuthi ama-prices ayithi ama-tonnages abe pegged senge-US dollar. Sithi noma sibhadalwa nge-local currency, imali liyana ibe yimali esizayibhadalwa ikhangele i-price ye-US dollar, siyibhadalwa nge-rate yabe yiyo i-bank rate yaleso sikhathi. Ingazi yasale siyasalela emuva ngoba nqaba ngasinika i-price namhla, down the line 6 months liyana imali yabe sidliwe inflation.
Umnumzana Meshack Moyo yena ukhale ngobugwelegwele obenzakalayo lapho kule nhlelo zikahulumende zokuncedisa abalimi ezifana lokwabelwa inkomo ezithi azifike ebantwini kodwa ziphelela kuziphatha amandla.
Siyalima izifuyo ezinjengezinkomo, sibonga uhlelo lukahulumende asenzela lona olwezifuyo ukunikeza abantu abangabalimi bezifuyo izifuyo. Kodwa besicela kakhulu ukuthi izifuyo lezo zifike ngapha kubalimi, zingaze zaba izifuyo ezinikezwa umuntu lemuli yakhe ingabe labangani, kodwa zifike kubalimi.
Umnumzana Mika Dube yena utho udubo olukhulu ababhekane lalo ngolokutshontshelwa izifuyo ezifana lenkomo labo babhemi okudala ukuthi kube nzima ukuthi balime.
Lapha sithole nzima even ukulima izinto ezinjengozifuyo, onkomo, madonki. Kwesinye isikhathi sesisizwa sisesaba lokuthi uthe ngoba abantu babuya besithathela izifuyo. Lokho siyacela sibili ukuthi kube le ndlela sibili engasivikela ezifuyweni, sibe lezibindi ezokuthi sikwanise ukuthi sithenge izifuyo fuye sisiya phambili. Ngoba kwakhathi sisizwa sisiba lokwesaba okukhulu ngenxa yendlela esitshontshelwa ngayo.
Umnumzana Mkhundulelwa Ndlovu osaphethe isihlalo somqondiso wezokulima ezansi emaNdebeleni ubeke ukuthi iningi lezivande zokulima ngokuthelezela ezibalisa iguyu uchelesa isipaza lemagwe kazisebenzi ngenxa yengxaki ezithiyeneyo. Umnumzana Enoch Spando ngumlimi omkhulu njalo ngusobhuku eThornwood East kodwa ukhangelele isifuno esihle.
Lapha ngibona ngani kufumbuza ngingathola 2 times or 2.5 kuthi owani lwana ngale engawulima ngamadonki nangetractor is 4 hectares. I-4 hectares leyo ngibona ngani inganginika otherwise 4 times. I-4 times leyo yonke ngiyayisa i-GMP ngakuhambe kuhle.
Umnumzana Masuka uncome abalimi beTonnet East ngendlela abalime ngayo esithi sokumele bathathe ukulima njengebhizimusi.
When we started the land reform program, you know better. Mm-hmm. The issue was for us to reclaim our land. Mm-hmm. It was not about farming. It was the land belongs to us. Mm-hmm. Let's get our land. Now that we have our land, we must get to the next stage, which is to utilize that land.
Sithe siqala uhlelo lokuthatha umhlabathi sasingela ndaba lokulima. Okwakho umqoka wayokuthatha lowo mhlabathi. Njengoba sesilawo okwamanje, sekumele siye kwisigaba esilandelayo sokulima ngamandla ukuze ukulima kube yibhizimusi njalo senelise ukuphilisa imuli zethu kanye lesizwe sonke.
Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseTonnet East eDubane ngu-Albert Ncube.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi abantu ababhubhe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 izolo bayisishiyagalolunye njalo abahlaselwe yi-coronavirus bafike phose amakhulu 266 asebahlatshwa ijekiseni yokuvikela leli gcikwane sebesedlula izigidi ezine i-4.2 million. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umanyano wamazwe akuzwekazi le-Afrika obona ngokuphathelane leziphepheli o-United Nations Refugee Agency uthi inkulungwane lenkulungwane yeziphepheli ze-Eritrea ezesigabeni se-Tigray e-Ethiopia lapho okuliwa khona bahlezi esimeni esiyingozi kakhulu ngoba abafinyeleli uncedo lokudla, amanzi, lemithi. Isiphathamandla sikahulumende weMelika uMnumzana Anthony Blinken sihlanganele obona ngobudlelwano lamanye amazwe kuhulumende weRussia uMnumzana Sergei Lavrov eGeneva ngesikhathi eleRussia libeke amabutho alo lezikhali emngceleni weUkraine. UMnumzana Blinken uthi utshele intatheli izindaba ukuthi inkulumo leleRussia ziyaqhubeka besamelele ukungenela ngesiphangiphangi eleRussia lingahlasela eleUkraine. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lichona njani zilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu siqoqa lomnumzana Movin Dube umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zeGwanda.
Sana ungasitshela ukuthi udubo lwamanzi luhamba njani? Sizwa kuthiwa soluqalile futhi khona ngapho eGwanda.
Ya, uhlupho lwamanzi ikakhulu ngesikhathi lesi esezulu izulu lisina sikhangelele ukuthi amanzi abe maningi indawo ngendawo edolobheni laseGwanda amanzi abe khona kuyisikhathi lapho sihlangana lohlupho lwamanzi emawadini athize. Kuke kwadubuka amapayipi athize kwasuka kwahlupha ikakhulu endawo nokuthiwa ngamasekela ntaba. Indawo leyi ingazani iqasile amanzi akahlala sibili engekho kwaba lesikhathi ukuthi kuzokudingisiswa ukuthi yindaba. Siyabonga ukuthi nje u-engineer ugcine sekunanzelele ukuthi kule ndawo lapho kudubuke khona ama-main valves ukuthi bagcine bawazama ukuthi balungise bakwanise ukuthi amanzi aphontshwe ayifika ebantwini. Engithemba ukuthi ngelanga lanamhlanje kuyisonto bangabe batholile abantu kuleyo ndawo kodwa babe basuka sibili amalanga amabili ladlile abantu bethole nzima. Uhlupho engathi mina luyilo lukhulu kakhulu kusiya emanzini kusukela kutanka eyakhwayo phezulu kwentaba eyiyo esikhangelele ukuthi izenelisa ukuthi iGwanda jikelele idolobho lonke abantu bathola amanzi kodwa uhlupho lukhona ukuthi akukafiki ukuthi kusetshenziswe itanka leyana okupheleleyo. Sesikhangeleyo ukukhula kwegwanda ukuthi siyidolobha eselikhulu okunganani. Amapipe avele khona asayenelisi ukuthi asevise idolobho lonke ngenxa yalawo mapipe ukuthi mancane kakhulu ngesayizi okumele ngayo isupplier idolobho lonke. Sokunzima ngenxa yokuthi wona mancane idolobho eselikhulile. Engithemba ukuthi i-municipality of Gwanda lapha bazathi khona bangathola imali bake bekhangele i-department ye-engineering ukwenzela ukuthi bangezelele amapipe i-capacity yakhona ibingazani yakhwela ukuthi amanzi abantu bayathole.
Wona umumo wezigciwane le-coronavirus unjani lezinsuku?
Nxa sesikhayele umkhuhlane lo we-COVID-19 edolobheni laseGwanda ungazathi usungazani uyasixekela kancane. Balutshwane yebo bakhona abagulayo bakhona abasezibhedlela baphathekile empela kodwa sokunganeni okomfula nxa sesithi siyaqhathanisa lezikhathi lezi ezinye ezidlulileyo lapho obuthola khona amawadi lapho kugcinwa khona abantu abasuke bahlaselwa yilo mkhuhlane babegcwala kakhulu kodwa kwakhathesi kunganeni okomfula ngoba balutshwane abantu sibili abakhona ngale abagcinwe behlaselwe yilo mkhuhlane kuzathi ukufa hayi kunganeni lakho asikuthi singathi thina sesiba labantu esithi thina sesuke basishiya ngenxa yalo mkhuhlane. Sithanda ukubonga kakhulu ngathi amapolisa awegwanda. Abantu abanengi nxa bekukhangele bathola engathi bahlukunyimezwa ngokunanzelela ukuthi umuntu wonke ahlale efakile imask ukwenzela ukuthi avikeleke kulowo mkhuhlane. Kodwa ngendlela abayenza ngayo kuyindlela esibona ukuthi izayenza ukuthi igwanda ivikeleke, izenza ukuthi wonke umuntu ohlala egwanda, ohamba egwanda, odlula egwanda uhamba ele mask ngoba babomthetho bakunanzelela ukho njalo bakulandelela kakhulu. Sinanzelela ukuthi khona lokho abakwenzayo yikho ngezinye indlela engathi kusuke kwasiza umkhuhlane lo uthube nganeni okomfula ngoba akusela abantu ababe senza njalo labantu abayizolo abebehamba bengalawo ama mask uthole bebhoda idolobho lonke ehlangana lamuntu beqhawulana besiza lokhu lalokhu yana. Kodwa kwakhathesi abaningi abantu sibili uyangena idolobho ubhoda indawo yonke uthole abantu ama mask bagqokile okuyikho ukuthi ngezindlela loba singazi ukwehlisa lo mkhuhlane kodwa ngaze sikhangele khona lokho sithi ngaba kuyikho okungenza ukuthi lo mkhuhlane usuke usixekele.
Lo ke bekungumnumzana Movin Dube umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zeGwanda ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande asidibane njalo ngeviki ezayo lela.
Siyabonga Chris. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo Councillor Faith Msipha oweluveve obulawayo. Sihlaziya udaba lodlakela ezindlini ngalesi sikhathi abantu bengahamba-hambi njengensukwini ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Siqale ngokubuza uCouncillor Msipha ukuthi isimo sesinjani njengoba abalwela ilungelo loluntu bathi izehlakalo zodlakela ziyaqhansa ngalesi sikhathi. Kulabanye njalo ababikwa behamba ukuyacitsha icala emapholiseni. Lilokhe likuthola lokhu yini?
Kakhulu kuyenzakala kakhulu. Umama uyahamba embangalela ubaba alokhe uyayiteisayi mina bayisengimxolela mina kaningiyangithi mina ngifisa ukuthi bebe bonke esengibavuzanisa bebonke ukuthi ngibone ukuthi iqiniso lingaphi ukuthi vele kuzokube njalo bekudalwe yimizo ike sengimbuza kahle nxa yengumama osesiyakhuluka ukubana right kahlesi sisithi wena ubaba axolele angaphinda kwenzaka lokhana akwenzileyo ke uzathini ngakho futhi. So, I'm not going to be able to do that.
la bakhona abesifazana labo babangela udlakela lapha ezindlini
kakhulu omama ntilana ngale ukuthi ubaba vele sikhula sibukeke lengubaba okhuma esakhe ayinali kagcotisa labani vele kana kuyizwa so kuni mama ubaba ahamba ngale ayigcotisa sokuya manjenga malethi awasibuko 8 hayi asithu mama vele hayi ngeyikhala vele akasaqeda ngale ukuthi mfamba ngale sikhathe ngamvulele esifukhulule ukubuya so
bona baba bayathi ukuthi ngempela abachayiwe yini ngoba abanye bengathi hayi umama kala amandla amakhulu kangako ukuthi angalibisana loba ngenqindi
ngathi ngiyabona ukuthi ubaba kwafana nxa sokunjala ngiphansi ngiwala kasekunje namhlanje siyanga ubaba kumbayile ekhaya sesiba namanye amagqinga ukuthi avule umnyama nxa sevula umnyama kwafana isithi umama ukhona ndizizangela kuphe sekuna ngehlaba nomama kono kuhlala yiso zitho ukuthi umama lasekuesizangela ukuthi hayi ubaba vele nesintu ayisiwo muntu othi angathola endlini ekinto umama apheka ngaqedeleke ekhayele kuphela babala kahlebangaleliyeki ubekele ngalayigcisa labangela ayokuya ngesikhathi yikho ngani kuthiwayo bantu bangaphisa nabesezindlini
ubona ingani yisisisusa leso kumbe kukhona yini okunya kungabe kuvangwa lapha ezindlini
angithi kwesi sikhathi ubabuyabuya sedlile amangela khangithi labo umama sekonta abakasedlile o wena uthone unatha ngani thina ngasendlini kunjani singahlangana utho uthithi unatha labanye khona ngani omama yikuvukile yikuthukuthuko phela kanti ngokunye omama anti sinokukhule kakhulu thina ngasifubo babo kodwa ngani sisizosabeisisosonesi kuthithi ona sokuya ngalo sidile thina ngapho labantu anasiyalithoni kuba sitshona khona ngani lapha
lo umkhansela Fabian Sipawelo Veve ebesixoxa laye ekobulawayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Wezemidlalo. Ngule wange libhaxakule ele indlovu iyanyathela nge-7-1 emdlalweni we-Southern Region Division 1 odlalelwe enkundleni yeLuveve namhla emini. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ngugcweleyo.
Iqembu lewange selilemiklomelo eyisithupha ngemva kwemidlalo emibili esigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League kulandela unqoba elikwenzele indlovu yanyathela namhla enkundleni yeLuveve P Arena. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leshipangano uBongani Mafuthi kusasemasinya ukuba abantu bethi iqembu leli yilo umadla ezinye kusigaba se-Southern Region Division 1.
Thina singahamba sizitshela ukuthi ngoba sidla indlovu yanyathela sokulandelana ukuthi le Ajax sizaza kanjalo sabe siziqila. Thina sisemsebenzini oqotho sisibuyela la sehlala phansi sikhohlwe kwanamuhla sisebenze kahle izikhona kuqalisa lo khona lati sizaba le nenkinga
abahlohlele iqembu lewange ungukapten weqembu uKelly Shandindi yena ohlohle kule mizuzu eyisithupha umdlalo uqalile uShepard Katsikwa yena ohlohle ngomzuzu wechumi lambili uCarrick Sibanda wahlohla umbekwa umdlalo osule mizuzu engamachumi amabili lathoba munomunye waphinda njalo walithela emambuleni sekule mizuzu engamachumi amathathu lambili. Ngemva kokuba amaqembu ehlabe ikhefu iqembu lewange liphenduke lahlohla igoli lesihlanu njalo ohlohlileyo ngu-Edmo Moyo iqembu leindlovu yanyathela lihlohle igoli lokukhipha inhloni sekudlule imizuzu engamachumi amahlanu lanye njalo lihlohlelwe ngu-Ivan Mhlanga kwathe lewange lihlohle igoli lesithupha ngomzuzu wamachumi amahlanu lanhlanu njalo ohlohlileyo ngu-Blessing Ngoma kuthe sekusele imizuzu elichumi lanhlanu ukuba umdlalo ufike komlindi uyacina iqembu lewange lahlohla ukucina njalo lithele emambuleni ngu-Tatenda Ushe iqembu lewange lizadlala le-Ajax Ajax Hotspurs emdlalweni walolandelayo ukuthele indlovu iyanyathela lizadlala leleze PC Wange. Kweminye imidlalo edlalwe namhla enkundleni White City, iqembu leRatanang linqobele Arnel nge-1 kanya, kuthi emdlalweni wesibili iqembu leQuality Foods libe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Mossi Rovers. NasePlumtree iqembu leMainline linqotshwe nge-2-5 ngeleCasmine, kuthi emdlalweni wesibili obuseluveve iqembu lesiwu lele Mountain Climbers abe ngutshikilo bhanqa 1-1. NasePhilabusi iqembu leTalent Vision litshayele Pinga Pirates nge-4 kanya. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Wena rastanya utanda utiwa kuti fresh yaki fana le China wajawana ukulumi njenge China I China liti vara 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 dani makiwa nyadi tanda uba di chipinpi Sikwa zako na zidipu Australia Sensi ya dapaya enzalu wakona Dape skota na bendi Enka yiva ya ntanda Dami ya batanda Nipie nkichi venye dape Eulomuzi wa mikona Kwambaya mapusini Dapa bakamba bantata kona Kuzo keti vaira Niwe kivu mabako kula wayo Mbababa mbeni Niyalivu mabako nipe Awela pema ofisi So you can put in the Sayon, whom Paran is up there. And in Dawa, a mass, a man name. When I was done, Yahutanda, it was with the first Yaki Panari China. Dani makiwa nyadi tanda Mwa di chipinpi Isikuwa zako na zidipu Australia Sensi ya dapa enzalu wakona Dapes kota na bendi Enka yiva ya ntanda Dami ya batanda Kiti benye dape Eulo muzi wa mikona Kwa mbae makusini Dapa baka mbanta takona Kuzo keti vaira Niwe kivu mabako kula wayo Mbababa mbeni Niyalibonga batoni pe Awela pema ofisi Nyentoni pe mkule nisekisa yoda Mugu mpaka misafu Anindawa ama amane Wena rastanya mutanda Uchiwa kutipesi akifana ni China Wena ukulumi njenge China I China liti vara 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 Lapho sizwe umculi uSikhosana Buhlungu echasisa ingoma yakhe ethi Rasta kungxoxo esayiqhubala ekhona pha emsakazweni weStudio 7 uSikhosana yena uthi ukhangelele ukuthola indondo kumncintiswano ebuyayo elizweni AAPPC Zimbabwe Music Awards. Lapho sizwe umculi uSikhosana Buhlungu echasisa ingoma yakhe ethi Rasta kungxoxo esayiqhubalayo khona pha emsakazweni weStudio 7 uSikhosik Awards. Singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Ibandla lezana uPF lithi liqhobe kuhle ukhetho lwama primary elections elizweni lonke lapho kumele kube lama by elections. Siphinde saxoxa lamabandla aphikisa azancintisa kulolu khetho. Wona athi alulindele ngabomvu le indlovu iyanyathela nge-7-1 emdlalweni we-Southern Region Division 1.